Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikole ezigoqela eseTongue High eBedbridge, iBull High, eMpalen High naseplumtree eplumtree batholakale benomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Uthe uthi iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevela endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Into eluphazi nje engathi iyaphazamisa, yenza abantu bangahlaliseki yikho khonokho ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana sokusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani, bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho sabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe, bazohlatshwa ezikolo, hhayi, kulokho sabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemethele. Ngiyabonga msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali, umnumzana Colin Swanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okokusebenzisa kukhona ezikolo, abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe. Ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo, kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi sinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje le minye imkhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Kuhlale lokhanyana sitshaya lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhulunywa ngaphambili ukuthi asikalungele ukuvula izikolo khangela kathesi umkhuhlane sikalise ukutshaya indawo zonke ezithiyeneyo zelizwe. Sokukutshengisa ukuthi sivele sasingakazimisi ngokuvula kwezikolo. Lokhu sekuzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba sebehlaselwe abantu bazabe bengasafundi. Sithi kathesi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzwa lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuza kumele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sile themba lokuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama-standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Leso kuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, imiso health yaba involved, amanager, abantwana basila, ama-cases esikolweni ehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane uqhubeka umemetheka esikolo, idale lekhabhinethi libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.